yikho ke uhulumeni weSouth Africa usethe iminyama zonke lezo ngama products zonke lawo kumele akhitshwe kuma supermarket. Abantu abathengile abalezi behamba bayathatha ama refund. Nxa umuntu elayo efrijini yakhe kumele ayikhiphe engayidli ngoba bathi yikho lapho kuqhamuka khona umkhuhlane lowo. So ke yinto esiphambanise kakhulu esingathi nango businessmen ikakhulu labo abathengisa kwi-informal sector. Siyakhumbula ukuthi lapha eSouth Africa kulabo gogo mbomama abahlala phambi kwesikolo bethengisa lokho kodwa yikoda isinkwa basaka ipolono naleyo abantwana besikolo sebethenga. Kutsho ukuthi ibhizinesi yabo isifile ngoba kusela mntwana osomele athenge lesi sinkwa kuthiwa yikota, akusela mntwana omele athwale umphako wesikolo oyibhaloni, lezinye nje inyama lezi eziredi ukuthi zidliwe. So ke yinto eziphazamise kakhulu uzula eSouth Africa. Okunye futhi kuyathinteka lasekhaya eZimbabwe ngoba i-grocery sithenga khonapha sithumela emakhaya. So into esesiye sabela ukuthi nxa sathenga i-grocery amathindi futhi bathengela abantwana base-boarding kumbe abahlala bodwa bobulawo emakhaya bengawuzwa le message bengagcina besidla bese bebanjwa ngumkhuhlane wona lowo.
Manje ngokuzwa kwakho bakhona yini abadabuka eZimbabwe ababanjwe ngumkhuhlane lo?
Kasikezwa ukuthi yini ukuthi bengabe bekhona yini abeZimbabwe abanjwe ngumkhuhlane lowo, kodwa esekuzuleke ukuthi bakhona abantu asebedlulile emhlabeni ngendaba womkhuhlane lowo. Sikhuluma nje amanye amaqembu azama ukuthi akhankase ukuthi ikhampani leyo ibhadale izimuli zalabo abantu abafelweyo. Kanti futhi namuhla bekulomhlangano phakathi kwekhampani leyo lalabo abakhangela ngezokudla, inhlanganiso kahulumende ekhangela ngezokudla. Kasikeze ukuthi impumela yomhlangano lo ihambe njani.